Selokhe kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezingavunyelwa ngukhansili wakoBulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe koBulawayo, ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana lamapholisa.
Impilo sinzima kithi njengama-vendors ngoba indawo esasithengisela kizo lokho esingakabiselwa ezinye vese zahle zavalwa kwathiwa kasisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa ngiyamangala ukuthi wayi into yangikhona lokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye i-source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sigcine sesithengisela emgwaqweni. And kulobu nzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babe sihlezi ibhobho. Nanku kathe silamapholisa abe sihlezi ibhobho ngenxa ye-COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni, ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi i-council isiqale ukunikeza abantu incwadi zamalayisensi okuthengisa.
Yes, sizwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisayo bahambe baye apply la license okuthengisa e-dark mall laphana kumgwaqo Patch Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply abahambe khona phana, kodwa esizwileyo ukuthi lokho kwenziwa ngama site awuhambi nje wonke umuntu, bayanikana amathuba okuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu, olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uvumelana lo Ndiweni.
I-council isiqalisile ukunika ama-vendors ama-license, and nxa sesilama-license kutsho ukuthi lathi sesilemvumo yokuthi sithengise khonokhu esifuna ukukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapholisa or whether amapholisa kamensiparati akhona ukuthi asigijimise lapho esithengisela khona. Uhamba ngamawadi ngamawadi.
Ukansila ka-Ward 1 koBulawayo, umnumzana Mlandu Ncube, wazise ukuba ikhansili yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa.
Indaba yabantu laba abathengisayo, sithanda ukuvuma lapho esayenza khona iphutha njengomunisipala. Saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise. Lokho kwabangelwa ukuswelakala kwezimali.
Umsekeli wesikhulumeli sekhansili unkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi ikhansili sihambe yafika ngapi emizameni yokubaphathisa. Ngesikhathi sisiya emoyeni, imibuzo le ibingakaphendulwa. Kungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathintambo okhangele amabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu, ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.